tusa ukuthi uhulumende kuthi kunje abantu vele bethele nzima izimali zinzihlupanga ukutholakala kuphindelelekelele ukuthi vele abantu bebengasebenzi njengoba kuvaliwe ilizwe vele izinyanga zonke lezi phongovula mbijana ukuthi aniphefumule kodwa vele abantu abaningi abalamali. Kathesi ngibe ngikhuluma nomunye umuntu ongaphandle kwele South Africa khonapha nje imizuzwana embalwa singakaxoxi khonapha sithi yena embuza ukuthi imali leyi i-$200 leyi ngedola le-America yimalini ngamaranda. Ngimtshela ukuthi mina imali engafika phose inkulungwane ezintathu zamaranda isithi yena yeyi kunzima nxa uzokhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe namapassport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya kakhulu sikhangela abantu abasebenza labo ama-informal cross-border traders bazayenelisa na kuzoba lobunzima kakhulu ukuthi abantu bathole incwadi zokuhambisa phandle kwelizwe.
Uhulumende uthi yena imitshina emitsha ikhona izathengwa ukuthi yenze lolu hlelo lube ngcono, liyakukholwa lokhu yini?
Uhulumende uhlale ethembisa kodwa-ke asilathemba ukuthi indaba ezayenzakala yini njengoba kukhulunyiwe. Sizabona, sizaphela sibone ukuthi kuzenzakala na. Kunenge sokuthenjiswa emaphepheni lapha bekhuluma kodwa abona izizwana kazishazifezwa. Asithembele ukuthi engxenyeni namhla kuzatshintsha kube lobubele kodwa sikwaziyo ukuthi abone izitori zibhaliwe emamanye ziphepheni ubone uze emareviyweni ubone kumabona kude kukhulunywa ngenhlelo ezithize kodwa ubone nje kungalanto ezenzakalayo. So asazi-ke namhlanje ukuthi kuzatshintsha na njengoba bekutshiwo ukuthi vele nje umzila wabantu abamelela izincwadi lo mude kakhulu ngakho sifike kuminyaka emibili esiyedlule ku-2019. Asazi-ke ukuthi kuzagijinywa ngasiqhubo esinganani ukuze-ke kufike ukuthi laba abathola abazama ukuthenga kude incwadi lezo namhlanje bazithole.
Abantu ikakhulu abathengisayo kumele bechaphe umngcele bake bebhekane le ngxaki yini ngokuswela incwadi lezo zokuhambisa.
Kutho ukuthi abantu abaningi baloke belindile vele so abaningi abantu bethwele nzima ukuthi bachaphe imingcele bayesebenza kumbe bayedinga impahla zokuthengisa kumbe bayedingisa impahla. Yikho besibona-ke abanye abantu beze bengene egangeni bethwala yilabathwala abantu bangenisa kwamanye amazwe ensitha besebenzisa iy'ndawo zokuchapha ezingavunyelwayo bekutshengisela-ke ukuthi incwadi lezi ziyahlupha ukutholakala njalo bezingaphumi. Asazi-ke kathesi-ke kodwa-ke kathesi okuhlungu ukuthi khona intengo sizaba nzima ukuthi abantu baningi bayifinyelele ekubabhadalele imali ukuthi incwadi lezo ukuthi bangcele behambe kwamanye amazwe besiyathengisa besiyathenga impahla.